abanye bethu amanye ama veteran abehamba ukuthi emhlangeni khona ade kungabuzi ukuthi ama veteran ibathi abangaso ama veteran ibathi kodwa mina angizange ngihambe ngoba ngande program engangiyenza.
Yes, siyabona ukubana imbono ingani isiyehlukana kakhulu ebandleni. Ngokubona kwakho kungakulokulungiseka yini lapha kumbe kungani sekuhlupha?
Angikaboni ukukhathaza kakhulu ukuthi ngathi sokulokwehlukana kwembono ebandleni. Ibandla leli livela khatshana, lilabantu futhi elivela nabo khatshana. Asobandla eleyeme kakhulu emuntwini, libandla eleyeme embonweni olwelwa ngabantu, umbono wenkululeko, umbono wokuzivusa, umbono wokuzembela kuphakathi kwelizwe abantu bezenzele. Yona lowo mbono yohlanganisa abantu, iphathi ngokwayo. Not physical. What is physical is the membership of the party.
Siyabona njalo ukubana kukhona imbiko ethi yona u-vice president kumele asuke. Le imbiko ekhulunywe ngu-first lady. Singathini nxa sikhangela imbiko naleyo? Kuyenzakala yini ukuthi asuke?
Angingeneli ekuthukaneni kwabantu bomhlangano lwethukalwana lwanethukalwana. Lokho ngiyangushiyela isikhathi ukuthi sizakukhuluma, sizakufeza sisodwa ukuthi oqondileyo nguphi ongaqondanga nguphi. So ukuthi ubani utheni ngobani akaze kube ngokunye kwenjongo yami empilweni.